Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlaka 6 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha lisa udaba lokuthi uMongameli Mgabe kumele asuke esihlalweni ngoba sekulezibonelo eziningi zokuthi usesehluleka ukubusa ngenxa yokuguga. Kambe engaxotsha esihlalweni ngumthethwandaba uMongameli welizwe.
Udaba olunjalo lidaba oluwahlafuna iParliament ngoba yiyo elamandla okukhangela ukuthi babe bona ingazalo president asebenze kuhle.
Lamhlanje ke silengxoxo ngodaba lomfanekiso osucunule abanengi. Kambe umdwebi lo ulecala na?
Yiyo linto enziwa umfowethu uOwen Maseko efake impicture yakhe kuArt Gallery. Abantu ababe responsible for iGugurawundi bathi hayi iyasithethisa le mpicture leyi kayicitshi kayifunakali lokubonakala kasimbopheni lumuntu.
Lamhla sixoxa lo nkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga owethulele idale lephalamende udaba lwamatitshala afundisa abantwana engazi ulimi lwaleyo ndawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Igqwetha elidumileyo umnumzana Tinomudayishe Chinyoka usecele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi uphe isinqumo sokuba uMongameli Mgabe achiye umbuso ngoba sekulezibonelo eziningi zokuthi usesehluleka ukubusa ngenxa yokuguga. Phansi kwesisekelo sombuso uMongameli engasuswa embusweni nxa engasenelisi ukubusa emzimbeni lengqondweni. Phansi kwesicelo sakhe uChinyoka yena wahlala kweLebhilitane ufake izibonelo ezigoqela ukuwa kukaMongameli Mgabe esehla endizamchineni, ukulala nxa esemhlanganweni kunye lokubala imbiko ayeke ayibala engazi lokunye. Kodwa ingcweti kwezomthetho omnumzana kucacaphulu utshele iStudio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi umthethandaba uphe isinqumo esifunwa nguChinyoka.
Petition kamnumzana leyo ayikhangileyo lanxa sesine-constitutional court entsha ne-constitution entsha kubona engazani kaseziphumelele ngenxa yokubana udaba lokuthi upresidenti kaselelisi umsebenzi ayisilo daba olukhangelwa yicourt oluhlolisiswa yicourt icourt kayinayo imvumo yokwenza lokho. Udaba olunjalo lidaba oluwahlafuna iparliament ngoba yiyo elamandla okukhangela ukuthi babe bona ingazani upresident asebenze kuhle. Yibo abalamandla okuthi bangayenza ama-procedure nabaqalisa izinhlelo zokubana ashitshwe embusweni. I-process esingathi thina it's a political process, it's not the process ekhangelane ne-court ngoba i-constitution is a separation of powers. So i-court yiyo lapho esebenza khona, iparliament yiyo lapho esebenza khona, president yiyo lapho esebenza khona. So i-court ingenza njalo iyakuzingena endabeni engamelangenje.
Nxa kuyikuthi bona abedale lephalamende bengasekela lona lelinyathelo elithethwe nguChinyoka, kuyaba kumele kusetshenzwe edale lephalamende na kumbe kuqhubeke emthethwandaba nxa sekuyikuthi kona bakhona aba-members of parliament abathi bavumelana layo?
Ama-members of parliament kasebenzi nomuntu, kasebenzi nekhodi labasebenzi into enjalo. So lokho kuyenziwa ngoba kuChinyoka ngamaphupho ukuthi yona vele akusoze kuyindaba. Iparliament isebenza izimele yodwa, kayitshelwa ngomunye umuntu, kayitshelwa yikhodi, kayitshelwa i-member of the public esayele indaba ekhona. So indaba le indaba vele kumele isungulwe iparliament. Nxa iparliament ifunje ingazi ukuthi kuhamba njani, indaba le ifana nokuthi vele kayikho.
Lo ke ngumnumzana ucacaphulu ingcwethi kwezomthetho obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umdwebi wemfanekiso yokuqumba-qumba uZulu uWellington Musapenda utheze olulenkume ngolwesithathu ngokwethula umfanekiso otshengisa amantombazana amabili athi wona lanxa abantwana besigaba semandebeleni lasenkabazwe besehluleka esikolo zikhona ezinye indawo abazintshantshu khona. Iningi lehle laphanga lathi lumfanekiso uthi amantombazana ezigaba lezi alobungcitshi bobukhikhitha okucunule abaningi waze wamiswa umsebenzi usaphenda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula ingxoxo.
Uyabona okusemqoka ukuthi umfanekiso lowu uyinhlamba enkulu kakhulu ebantwini abaningi. Njalo utshengisa ukuthi kwele Zimbabwe kuseselabantu abalemicabango egobileyo engaqondanga abayithatha bayibone ingani ifanele ukuthi ihlaziyo emphakathini. Kodwa ke nxa sesidlula lapho sesisithi wenziwani ngalokho, ngibona mina ukuthi ngasisoze sigijimele kuya ekuthini hayi abantu abanjalo abalembono enjalo sokufanele sibathathe siye bafaka egodini sibavalele bafele lapho awufanelanga baziwe loba sokutheni. Lapho yikho engilenkinga enkulu kakhulu labantu abaningi ngoba yiyo linto eyenziwa umfowethu u-Owen Maseko efake impikitsha yakhe ku-art gallery. Abantu ababe responsible for i-Gugurawundi bathi hayi iyasithethisa le mpikitsha leyi kayicitshi kayifunakalo kubonakala kasimbopheni lumuntu. Sacina sesilodubo lolu ngakho singakwenza khonokho esikwenziwayo ngabantu ukuthi umuntu okhuluma into esingayithandiyo sesimbophele godini sakha umthetho onzima njalo zasihlupha sikuthi yaphambili.
Nanti udaba mnumzana Chisa Sibanda.
Usikhuthi womfundo ukhuluma iqiniso. Iqiniso ibona ke linti ngabe liyenziwe ngomunye umhlubulo kulelane sithi kuzohambe kwenziwe khona kwabhala eMashonaland. Kwayenziwa impindi engenaliyana umuntu lo ngasikhuluma nje ke zimkhaleli zankosi waboshwa. Ngabonjana kwenzakale kulo mhlubulo welizwe bakukhangelele phansi abazange babe le ndaba lakho. Asikaboni inkokheli kumbe sithi abathungameli bekhonona ngodaba lolu lwenzakaleke kukhona. Sizibonela nje abantu abanjengodokotela bekhuluma ama-social media bethinga ngakho, nabantu nje abantu ezitridini bethinga ngakho. Kodwa ke kuthiwa izinkokheli njengayo umzekeliso ofakileyo wekugrawundi le ukuthi wakuwaziwe izinto zabeke wasekuthiwa ke umuntu ufuna ukuphambanisa ke ilizwe. Akwenzakalanga lokhu kwe-Chris. Besithemba ukubana lathi kunjengalokhu besizizwa ke inkokheli phezulu zikhuluma ngale daba le-chronic. Kodwa ke akwenzakanga lutho. Esibanje kubana lona i-chronic yiyo ke ecele ukuxolelwa yathina isuspenda lowo muntu odwebileyo. Kodwa uyazi ukuthi umuntu odwebileyo nxa edweba ulutho wena njengentatha ezindaba okwenzeka konke kuyadlula kulowo kuthiwa umhleli. Sibuza ukuthi kudlule njani ngoba ke lo mhleli omkhulu waleli phephandaba ebengiqinisekelandinaye ukuthi ubonanga njani bonke bani abantu labo bengu-4 ama-editors abe khona ke emsebenzini kungani bengakubonanga ba
mphenduke kwedo ungakhuluma.
Kodwa Chisa uyabona ukuthi udubo lungaphi Chisa, singazifundisa thina ukuthi uyabona abantu be-France laba eminyakeni emibili edlulileyo okwadwetshwa khona umfanekiso kamprofita uMohammed abantu laba basuka badubula abantu bathi bona sibatshayela ukuthi kathi umpikitsha lowu ikhathuni le ifakoleni vele yini iphablishiwe. Angithi na udube silalo ngokwakha isizwe ngokuthi umuntu esingawelelani laye, kumbe umuntu okhuluma into esingayizwisiyo, kumbe umuntu ongazwisisi indlela esiphila ngayo, kumbe umuntu ongazwisi ukuhlukumezwa esikubonileyo empilweni zethu kasavunyelwa ukukhuluma emphakathini. Kulo dubo olukhulu ngoba abazasincindezela kusasa bazasebenzisa yena leyi imicabango, yena le indlela yokwenza ekuthi hayi wena wenze kubi ukhuluma into engiphazamisayo njalo into ekhombe ecelele engayisilo ngami. So kufanele wena usavunyelwa lokukhuluma emphakathini, sizakuthatha ke siye kubophela lekhatshana. Lokho mina ngikubona kuyingozi enkulu kakhulu okungafanelanga siyekele lokho isenzakala. I-government kaPresident Mugabe ikwenzile lokho ngomaseko njengoba ngisitsho. Sakhala kakhulu ukuthi hayi.
Leyo ke bekuyingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda obexoxa ndawonye lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda. Lalelani inye njalo elinye njalo ihlandla lalingqoqo kusasa. Izakhamuzi zelupane zixothe omunye umphathisikolo kumaviki amabili adluleyo zisithi kazi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Lolu daba lwethule njalo edalela ePhalamende ngolwesine ngunkosikazi Priscilla Misiya Irambu Mushonga omele isigaba seMathebeleland South edalela ePhalamende engowebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Sixoxe laye uMisiya Irambu Mushonga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngoba kuseyilo kwenza abantwana ebaqebelekeni bayaseyile ukudlula abantwana baphe bashonaland. Ngingasembuza ukuthi enxezi ngaba kuyikhonokho ukuthi nxa lizahlembisa umntwana alima ngathenze alizwe yena kuze agwanisa njani ukuthi azwisise zinye izinto njengobana sikwazi ukuthi isikhiwa akusoyo into esiyikhulumayo langalabantu. Ngathi ngekhaya sisikhulumela lesintu ukuthi ukuthi ungafika ngikhona ngale umuntu wangikhona abe sefuna ukukhuluma lawo ngesikhiwa. Ngiyakushona ubazele kangaka ukukhuluma isihlobo esikhona kuyombuzo engawubuzayo
kathi bona otitshala labo esibazwayo ukuthi bayafundisa abantwana babe bevele bengalwazi ulimi kumbe babe bekiliza
kakhulukhulu anti uyakwazi ukuthi mina ngitheni ngene ephalamendi indaba engiqalise ukukhuluma ngayo ngithi vele nxa ngibuza imbuzo ngizabe ngibuza ngesiNdebele uyabona ukuthi even amaminista angapha babe sithi nxa ngibuza ngesiNdebele kwesinye isikhathi ngifosa ukuthi hayi khuluma ngesikhiwa ngakwala khonokho thina abaningi bethu ababedlule emathebeleleni siya sikhuluma kuhlebishiso angizwisisi ukuthi nxa umuntu esihlezi khonapha elizweni ebutshele ukuthi selena ngamkwazi ngakwanisi nokukhuluma kuyazikuthina kukhuluma bazathi kuyabayanisa kumbe babona ngazathi uyabusezifake phansi kakhulu nxa ngakhuluma ngesiNdebele angikwazi kulabantu yesibithi uyakwazi abakutelayo ukuthi hhayi mina vele khona ukuhlizwa nje senisiNdebele sangikhona vele kanyihlizwa.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Misiya Irambu Mushonga omela isigaba seMathebeleland South edalela ePhalamende ngowebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile emhlanga. Lamuhla sixoxalo nkosazana Samukeliso Khumalo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women's Institute for Leadership Development, i-WILD. Sihlaziya umsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa impilo yabo mama. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga mama. Uhlelo esiluqhubayo ekhathesi olumqoka sibithi thinga i-social accountability. Lapha esi-invite khona omama lezinkokheli ama-elected officials njengabo-MP nama-councillors ukuthi bezoxoxisana nabomama izinto ezibahluphayo ezigabeni ezikhangelene lamanzi, i-education njalo le-health. Kodwa sesikhangela futhi ezinye nje izinto ezi-around i-social services ezingabe zihlupha omama.
Abantu bakwazi njani ukuthi likhona njalo lisebenza njani labo?
Ngiyathi inhlanganiso yaqasa ngo-2012 sosethi lama-structures ezigabeni sesikwenzayo ukuthi siyaxoxisana lama-structure lawana. Ibo mama basitshelayo ukuthi izinto ezele zihluphayo esigabeni yiziphi, then bese siyi-identifya abantu okumele sithi thina yibo abaqakathekileyo kulezo ndaba bese siba-invita ukuthi bazoziya bezoxoxisana nabomama. So uzafica ukuthi ama-problems wona aphuma kibo omama and njalo kube yibo futhi njalo abaka-active kumobilizana ukuthi babuye emhlanganweni. Thina-ke bese singenayo ngoku-invita-ke nesifomali u-MP njalo ukhansela bese simtshela ukuthi hayi kulento enje ehluphayo esigabeni besicela ukuthi sibuye sizoxoxisana yenzeni ukuthi sibebuya ke sesenza leyo mhlangano uxoxiswane njalo isebenza njalo ivinilele sithi ofunawayo isike yabuya la emhlanganweni sikhuluma ngezinto ezihlupha omama saxoxisana ama-heads of ama-departments ukhansela
kodwa abantu babuya ngobuningi babo emhlanganweni yena
yes abantu babuya ngokuningi wabo ngenxa yokuthi uzafica ukuthi for instance ama-elected officials bakazake ngathi baphuza or bathatha isikhathi eside ukuthi bahlanganise inhlangano baxoxisane nama-constituencies abo ngento ezibahluphayo so nxa inhlanganiso ezinjengabo-wild zibize imihlangano uzafica ukuthi omama bayasukumela phezulu bezekhuluma izikhalazo zalo emhlanganweni ngoba yi-platform kuphela abake layo and uzafica ukuthi emhlanganweni yethu basivalele obaba phandle labo nxa yokuthi babe kuswelakala imihlangano lapha abakhuluma khona ngezinto ezibahluphayo bavuya emhlanganweni ba bezoxoxisana njalo endawonye nabomama sothina kahle bavaleli phandle ngenxa yokuthi uhlupho oluhlupha umama layo lake lihlupha ubaba and bese sithi thina at least nxa ivoyici isenkulu ukuthi khulume ngezinto ezihluphayo esigabeni lakho kuyanceda sifike sahlala phansi njalo zaxoxisana nezinhlanganiso ezinjengabozinwa imizingwane ngale kuhlupha indaba yamanzi uzafika ukuthi sebehlala isikhathi eside inyanga ezinye indawo zingatholanga amanzi sakuthikiza izinwa ukuthi bezexoxisana lekhaunseli yemizingwane ukuthi sizokwazi ukuthi kathi iproblem yengaphi ozela izinwa layo iyabuya zaxoxisana kodwa iproblem le ayikapheli isiyaphambili sizokwazi ukuthi senze i-research ukuthi sizise ukuthi kathi iproblem yena vele ivela ngaphi kwenziwe by imizingwane lwasikhaunseli kuyini ukuthi omama bathole amanzi ngenxa yokuthi phela amanzi vele indikimba umuntu ongumama xa engasana manzini ngasakwanisa ukuthi asebenze ngasakwanisa ukuthi amankazana labo ahambe ezikoleni and then kobunawa nje sixoxisana ngendaba ye-education
lithe njalo liyake lifika endaweni ezinjengenkayi lingasitshela ukuthi khona kuyini okukhathaza amantombazana labesifazane
okubakhathazayo enkayi indawo lezi zi-very remote so uzafica ukuthi abantwana abangamankazana bayahamba imango emide besiya esikolo and njengeyathi esi-drought kunje so akulamanzi akula kudla umuntu omama vele bona sibaphatheka into enza ukuthi bamake sure ukuthi kulamanzi kulokudla bese bengasatholakali ezintweni ezinjengama-meetings even nxa ungabiza i-meeting umama baya bephathekile kwezinye izinto so abakwanisi ukuthi baphathisiphethe kwesithi thina kuma-decision making platforms so yizi izinkinga ezihlangana lazo endaweni ezinjengazankayi and njalo uzafica ukuthi even i-politics ubonkayi ngale omama kabakho free ukuthi bakhululeke bakhulume izinto ezibahluphayo kangako
lingathi kukhona mpela eselikwenzile lingathi ye lokho kwancedisa omama
ngingathi yona indaba yamanzi leyi khathesi emzingwane sithe siqala sikuxoxisana le-council lezinwa for some time amanzi angani asephendukile sisiba khona awumama bathaba sibile ukuthi hhayi izinto sezibahambela but then after some time futhi njalo i-problem le yaphinda yaphenduka and also khona lokhuyani ukuthi siyakwanisa ukuprovida i-platform yokuthi omama baxoxisane lezi nkokheli zabo already that is a milestone for the organization and njalo ngo-2013 uzafica ukuthi even omama esasebenzelana labo sibancedisa sixoxisana labo sibafundisa njalo nje izinto ezintutshane nge-leadership abanye bakwanisa ukungena kukhansila abanye njalo bakwanisa ukungena e-parliament ngingathi izinto ezimqoke sesizikwanisile ukuzi-achieva as an organization
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Samukeliso Khumalo umqondisi wenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development thiyani njalo indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha Washington DC.
Hayi siyabonga ke sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle. Okathesi ke sesikhangela ebezikhokhela. Igqetha lisa udaba lokuthi uMongameli Mgabe kumele asuke esihlalweni ngoba sekulezibonelo eziningi zokuthi usehluleka ukubusa ngenxa yokuguga. Sibe lengxoxo ngodaba lomfanekiso osugcunule abaningi. Njalo sixoxe lo nkosikazi Priscilla Misiha Irambu Mushonga wethulele idale lePhalamende udaba lwamatitshala afundisa ezikolo lapho ababe bengazi khona ulimi lwendawo yakhona. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.